isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 3 kuNhlolanja 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla lemthwakazi Republic Party seliqalisile ukukhankasela ukuvotelwa enkayi njalo beliseGwiji lezinyangeni lamuhla kulandela ukuthola imvumo yokwenza imihlangano eyisithupha phakathi kwamalanga amathathu.
Njalo lalabafana ngiyabonga ngombono wabo labo babuya lawo okuzosikhulula njengesizwe sikamthwakazi. Sinjenje sifelwe izinto eziningi nezindlela zethu kasinazo, kodwa silaye ayiwe yeduze lathi kodwa ingamagodi kayihambeki. Ngakho ngombono wabo babuya lawo ngiyabonga.
Gambe ugwalo lwepetition olubikwa lulotshwe libandla elicatshangelwa ukuthi ngele G40 lungemukelwa njani ngomanyano weSADC?
Siyisenzo esingeke sithi asilampumela. Ngibona sizenza ukuthi uhulumende kaPresident Mnangagwa lokwamukeleka lanxa esamukelwe yiSADC le-African Union bazaba bekhona abamkhangela ngelihlo elingamhlophe elingadlekanga ngako.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla lemthwakazi Republic Party seliqalisile ukukhankasela ukuvotelwa enkayi njalo beliseGwiji lezinyangeni lamuhla kulandela ukuthola imvumo yokwenza imihlangano yesithupha phakathi kwamalanga amathathu. UAnastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Kusukela izolo kuze kube lamuhla, ibandla lemthwakazi Republic Party seliqhube imihlangano emine enkayi njalo izolo belisechanke leguwe. Ekhuluma esemhlanganweni echanke umongameli wemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi bayajabula ukuba sebeze bafinyelela enkayi.
Bathi sebe-registile ngobuningi bawo, bakhuthaza labantwana ngisho labasegoli ukuthi ababuye bezo-register lonyaka bavotele ibandla lemthwakazi Republic Party abakholelwa ukuthi yilo ibandla elizobakhulula kulolu ncindezelo lwabantu bempumalanga abathathelwa umnotho wabo nsuku zonke, bethathela izihlahla zabo lemamayini atholakala khona abhaduze lenkayi okungaqhatshwa abantu ababokuqhatshwa abantu abavela khona le mashona lenye.
Isakhamuzi sechanke umnumzana Velile Nyoni wamukele ngokujabula ibandla le-MRP ethi amasotsha ahamba ehlukuluza abantu ebengakafiki echanke.
Njalo lalabafana ngiyabonga ngombono wabo labo babuya lawo okuzosikhulula njengesizwe sikamthwakazi. Sinjenje sifelwe izinto eziningi nezindlela zethu kasinazo, kodwa silaye ayiwe yeduze lathi kodwa ingamagodi kayihambeki. Ngakho ngombono wabo babuya lawo ngiyabonga.
Esinye njalo isakhamuzi sechanke umnumzana Ezekiel Ngwenya laye ubonye kakhulu ukuza kwe-MRP.
Ibandla lakomthwakazi jabulile kakhulu ukulibona phakathi kwethu. Hayi ukuvota siregistile khona njalo hayi kuthulile, akukho ubudlwangudlwangu lobe besibubona busenzeka. Siyabuzwa nje, sibuzwela kwezinye izigaba zakhona lana enkayi.
Evumelana lomnumzana Ngwenya, umnumzana Leopold Magadula isakhamuzi sechanke uthe uselindele ukuyavota okokuqala.
Nami nje ngithabe angizazi, angazi ukuthi leli bandla lemthwakazi Republic Party lisivelele ngapi. Kudala nje ngiyaqala njengamanje ukuregister ukuvota ngemva kokuthi ngizwe ngalaba abantu ngomfowethu likhona nathi sikwazi ukuvotela abantu bakithi. Ngijabulile, ngiyabonga mahlabezulu, enkosi.
Kusasa ibandla lemthwakazi Republic Party lizaqhuba imihlangano endaweni yamabhizimusi enkayi senta lezenka. Inkayi ngesinye seziqinti zelizwe esibikwa silobuyanga obudlulise amalawulo. Lokhu kwaphuma kuphenyo olwenziwa nguhulumende njalo lesi siqinti ngesinye esahlukumezeka kakhulu ngesikhathi sombhuqazo wegugurawundi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Ugwalo lwepetition oluqondiswe kumanyano weSADC olubikwa lulotshwe libandla leNew Patriotic Front luthi ngabe umongameli Robert Mugabe wavimbela ukuchiya umbuso kwakuzachitheka igazi. Ibandla leli libikwa lingelamalunga eG40 njalo lithi lilobufakazi obuningi obumunyethwe yilolu gwalo lona osolubhodabhoda ebulenjini bokuzithokozisa be-social media. Ukucubungula ukuthi kambe ugwalo lolu lungaguqulani kwele Zimbabwe, sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe uNumzana Nkululeko Sibanda.
Ukuzama ukuthi mhlawumbe ungabuyiselwa emuva ngibone ngani kungaba yinto enzima kakhulu kuzwekazi le-Afrika kumbela ku-SADC. Kodwa isenzo sokuthi kubhalwe lincwadi ugwalo lolu esilubonayo ngibone ngani mina siyisenzo esingeke sithi asilampumela. Ngibona sizenza ukuthi uhulumende kaPresident Mnangagwa lokwamukeleka lanxa esamukelwe yi-SADC le-African Union bazaba bekhona abamkhangela ngelihlo elingamhlophe lingahlekanga ngako. Njalo kuzamenza ukuthi athwale nzima nxa kuyikuthi ubefuna ukuqhubeka edlala ngamalungelo abantu. Ukutholakala kwencwadi leyi esuke yagijima kakhulu yagcwala ebantwini kutshengisa ukuphitsheka okwenziwa ngabantu beZimbabwe ngodaba olulophezela uMugabe le-G40.
Kuyikuthi ugwalo lolu lulobufakazi obuqinileyo obutshengisa ukuthi okwenziwayo akwenziwanga ngokusemthethweni.
Ngibona mina ugwalo lolu lubhalwe ngendlela ephakeme kakhulu njalo etshengisa ukuthi abantu abalubhalileyo bebesazi into abayenzayo lenjongo yabo. Bafaka le African Union ekhoneni ebuzimeni bokuthi bathi hayi kalilandelanga umthetho wenu. Njalo kwenza ukuthi wona lama amazwe awe-Africa lawe-SADC abe sebuzimeni ngendaba yokulandela umthetho langendaba eye-president ngesiyo ukuthi kathi lingavumeli ukuthi elizweni lodwa kube lokwenziwa into enje kayisoze yenzakala kwamanye amazwe yini. Mbone ngani khonokho kuzayenza ukuthi SADC le-African Union ithathe iqhinga loba lingekhe libe likhulu kakhulu kodwa akhona amaqhinga azathathwa njalo zokuba khona inkulumo ezenziwa ziphumela kulolo lugwalo kubakhokheli bamazwe e-Africa lamazwe e-SADC.
Lo ngumnumzana Nkululeko Sibanda, ingcwethi ecubungula izombusazwe, sixoxelaye esebhilithane.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Abasakhulayo abazelwe belegcikwane elibangela umkhuhlane wengculaza ele-HIV lamhla baveze ukuthi bayekela ukunatha amaphilisi awokulwisana laleli gcikwane ama-ARVs ngenxa yokuthi abazali babo ababatsheli iqiniso ukuthi ngawani baze babekwazi sebevuleke ingqondo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba.
Lokhu kuvezwe emcimbini obukhona lamhla enkulumane kobulawayo obubizwa ngokuthi Miss Dreams Innovation Challenge owemodeling obuqoqwe yiVictrice Yanqoba imanyanele National AIDS Council lezinye inhlanganiso ezizimeleyo. Osakhulayo okhethe ukuzibiza ngokuthi nguDumisani Dube uthi abazali bathi banatha amaphilisi ekhanda nsuku zonke kuthi nxa sebesiba kwazi besebetshiya amaphilisi bahlaselwe yimikhuhlane eminengi.
Ngasanatha amaphilisi cause ikhanda lami lasikho buhlungu anti and then namehla masikho buhlungu so ngigcina sengitshiya ama-ARVs ethu lawa so gcina sisifa sisikhule kwenye imikhuhlane ekhuhlane ethatha ama-chance ngoba mina ngiphila legcekwane.
Unkosikazi Ekstazita owe Victory Siyanqoba uthi umcimbi lo bawenzela ukuthi bakhuthaze abasakhulayo ikakhulu amankazana ukuthi azivikele kugciwane le-HIV.
So amankazana lawa sesibafundisile sesibonile ukubana sebe determined, sebe resilient, sebe empowerment, sebe empowered, sebe AIDS free njalo sebe safe. So sesibona ukuthi ngamankazana asenjalo yikho sesibona kungcono ukuthi siyenze uMiss Dreams ukwenzela ukubana sibone ukubana onguye umanqoba phakathi nakwabo nguphi.
Osebenza lenhlanganiso ezimeleyo e-Africaid umnumzana Nhlanhla Franz Dube uthe bakhuthaza abasakhulayo ukuthi banathe kuhle amaphilisi behlolo njalo bazivikele nxa besiya emacansini.
Namhlanje silapha sizorefera abantwana for HTS services like ukuthi betestwe, so sisikhangisa abantwana from 15 to 24 bali high risk for ukuthi bebele mkhuhlane we-HIV because some of them abasebenzisa amakhondomu nxa semacansini, abanye babo abadala babatshela ukuthi khona baphela legcikwane le-HIV.
Umnumzana Arthur Ndlovu owenak emhlubulweni we-Young People's Network of Sexual Reproductive Health uthi injongo yabo yokuthi kwehliswe inani labantu abaphila legciwane le-HIV.
Especially ama models lava dibahle yellow bone bayaqilwa phande, so sithi kabe le kazithembe njengomuntu, kabe lobuntu ukuthi engathwa engamiswa laphana engathalazi thalazi kumbe ihambe lalalala labafana abaningi.
Omunye wamankazana obephatheke kulumkhosi unkosazana Ntando Khumalo uthi ufunde ukuthi azivikele njani emkhuhlaneni.
Umfundo ukusebenza labanye abantu endlela esijeneyo. Sibanengi lapha, we are from different backgrounds but siyakwazi ukuhlangana sikhulume sivumele.
Emcimbini lo abatsha bebenikezwa ithuba lokuthi bayezihlola igciwane le-HIV. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampaba fobembula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampaba fobembula.
Wenziphathelane lemaphandleni lamuhla izakhamizi zeBandani esengezane kuwat 14 eGwanda ebezithwaliswe nzima isihlahla seCactus rosea esaziwa ngokuthi ngumayeqela kumbe umagnet kulesi sigaba sezitshaywa ngumoya ngemva kokwenelisa ukutshabalalisa lesi sihlahla zincedisana labogatsha lwezemvelo olo environmental management. UAlbert Ncube usipha lolu daba eseGwanda.
I-Cactus rosea kumbe umayeqela isihlahla esilameva esitholakala kusukela esengezane kusiyafika eguyu njalo silameva athi ungasithinta akweqela kuhlabe kabuhlungu. Ameva lakakhipheki kalula njalo esikhathini esiningi labo abahlatshwayo bagcina bebangulwa ngodokotela. Isihlahla lesi sihlathela inyamazana zendle lezifuyo okwenze izakhamizi eziningi zathutha kulumango. Ukansila kaward 14 umnumzana Phineas Maphosa uthi bezithwele nzima izakhamizi ngalesi sihlahla.
Ngoba ekhaya emakhaya kwabo kwakungasaphumeki, imbuzi ngapho ngokuphambisana iyafa, imbuzi ngapho iyafa, abantu bebanjwa khonapho. I remember the other time sibili kwafela ibhalabhala ekhudu bafela phezu kwentabula abantu banje sasa lesidabula. At the end of the day imizi lingagcina isithini isiphuma lapha, and where do we send these people?
Ngemva kokuba esethabalele umayeqela, inhlanganiso ezimele emalima yangena incedisana lezakhamizi ukusungula isivande sokulima ngokuthelezela esidonsa amanzi kuthuli esibizwa ngokuthi isipho sethu. Isipho sethu isemhlabathini ogcwele umayeqela. Umsekeli kasikomithi wesiqinti seGwanda umnumzana Thulani Moyo uthi lokhu kuyajabulisa.
Kungakho i-district iyaziqhenya kakhulu nxa abantu sebesanelisa ukuthatha ama-challenges akhona bawaphendule abe yintuthuko yesigaba.
Unkosazana Emma Ncube oyisakhamuzi seBandani uthi ukusungula kwalesi sivande kuzabasiza ikakhulu ngalesi sikhathi izulu lingani kuhle.
Bakathesi kunje akulazulunyaka thina lapho esilime lapha sizathola.
Esivandeni sesipho sethu kulinywe umumbu kanye le-butternut njalo umgcini isihlalo walesi sivande umnumzana Fred Masa uthi abagulayo abaseklinikhi esengezane bazathola ukudla okwakha umzimba okuvela kulesi sivande.
kuningi siyaba yebo sithengisa but iningi izasiza abaseduzane le klinika silayo lapha ngoba silayo eminye imibheda yokuthi nxa abanye behluleka ngayo ikakhulu abazithwele siyakwazi ukuthi sibanike njalo.
Unkosazana Prisca Dube uthi bazathengisa ezinye izilimo benelise ukuhambisa abantu ababo ezikolo.
Uyakwanisa ukuthi loba ungathengisa imumbi ethize uyathengela abantu abakho amabhuku amapensele ekhaya isouth saleshweli.
Loba nje izakhamizi bezilime kuhle izilimo sezihlaselwa yimihogoyi yohlobo lwe-fall armyworm edla umumbu kanye le-fruit fly ehlasela i-butternut okungadala ukuthabalala kwesivuno kutsho unobhala wesipho sethu unkosazana Sibusiso Moyo.
Ukhona omunye umama okhutheleyo ube walandelela efaka isibhedlela uphose kwavala nje isibhedlela okunye sokukhulu sibini sokuphosa kulingane lethini hayi isifungo lesibili angikwazi shuwa ngoba singabalimi abatsha abasadodoba manje isibongo sisilandelele ngenye indlela.
Umnumzana Vusimuzi Mlilo, ingcwethi kwezokulima kwinhlanganiso yamalima, ukhuthaze izakhamizi ukuthi zenqabele ukumemetheka kwalesi sibungu.
Khonokho kulotshwane lezabe likuvunile, amahlanga angikhona vele lingalingi lithi lenzi-compost nawo, liyabe seliwagcini lamaqanda. So ngangcono amahlanga wonke aphume lapha ayeziwa zizifuyo kumbe liwafake esibayeni abolele khona ngala athi sebuya ngapha sokuyini.
Unkosazana Sithembiso Ndlovu, umgcinisihlalo we-EMA ezantsi emaNdebeleni, ukhuthaza abalimi bebhandane ukuthi balondoloze lesi sivande.
Siyenelisa ukuthi silime simentene infrastructure esesiyitholile ukwenzela ukuthi kusasa libe yisibonelo njalo sokuthi i-community leyi banikuncedo bazimela bodwa baze bathuthuka esigabeni.
I-EMA le amalima zingakangeneli izakhamizi bezilima eceleni kukathuli obekudala kugugudeka komhlabathi njalo zijabule zabamanzi ngolwesithathu lapho ziphiwa okusemthethweni isivande sesipho sethu kanye nesevusisizwe. Ngingu-Albert Ncube oyendaba ze-Studio 7 eSengezane eGwanda.
Ngesilithiye kancinyane ezandleni zikaChris Gande weStudio 7 esethulela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Elingali tshona njani izulukandaba, igama nguChris Gande. Siyadivana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Lamhlanje sixoxa lomnumzana Dan Moyo, umgcini isihlalo webandla leMDCT ngapha esigabeni seMelika. Niyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Yebo mnumzana, ngiyabonga.
Mnumzana, ungasitshela ukuthi sikhuluma nje ibandla leMDCT likhulu okunganani esigabeni seMelika?
Ibandla likhulu but kumele useparate between abantu abangama members abajoinayo, kusho ukuthi i-membership i-membership uba i-member just like i-gym membership yakho ngoba uyabhadala ama dues lama subscriptions. Then besokusiba lama supporter laba esazi ukuthi ma kungathiwa kuyavota kusasa ngabantu abazovotela i-MDC esingathi ngama sympathizers awe-MDC sibaningi kakhulu. Ngingathi nje i-America jikelele ma ngibona kwami nje ngingathi siyafika close to 500,000 abantu abeZimbabwe abala and most of them i-majority yakhona ngabantu be-MDC.
Siyabona ukuthi ngesikhathi kubusa uMongameli Mugabe abantu abaningi yikho ababuya khona lapha eMelika, bonabo batsho abanye abangabasekeli bebandla. Kathesi ke sekulo mongameli omutsha, bakhona yini abalokhu bebuya kumbe abanye abasukayo khonapha e-America?
Thina ngokubona kwethu ukutshintsha kamongameli akuchinchanga ilizwe leZimbabwe njalo futhi akuchinchanga ama policies ayiwona enza abantu babaleka ekuqaleni ngoba uMnangagwa masimkhangela sibe kahle akahlukananga lomgabe ngoba basuka bonke from 1980 in fact from before 1980 besalwimpi eliberation so thina ama policies ezanu ayiwona ayenza abantu abaningi babaleka bazoba iziphepheli lapho eAmerica awachinchanga alokhu isem lokhu kuyiwo amapolisi zakhona and ngokubona kwethu yes khona manje kungaba lokhu i-honeymoon lokhu za period abantu besajabuliswe ukuthi umgaba akasekho esikhundleni kodwa masiye eqinisweni i-problem was not just umgaba i-problem was ama-system acreatwa izanu a-includa yena ngokwakhe uMnangagwa labo nje bonke nje igengi yonke lani elokhu ikhona khonaphana kucabinet yakho uMnangagwa still the same people abakhozele ukuthi umkhonomi wezimbabwe uwe okuyibona abafake imithetho yabo-ayipa labophosa behlukumeza abantu and into zakhona zona lezo silokhu esizibona even nanamhlanje silokhu esizwa kuthiwa amasosha akhona aphumele ngaphandle even emaphandleni ethreaten abantu ngendaba zama-b v r serial numbers labo ezibabhalise so ukuhlukumeza abantu loku-intimidate abantu siyakubona lokhu kukhona akuthiyananga and I think ukuthi sizazobona abaningi abantu bebaleka futhi ngoba lezinto izinto azitshintshe ama-prices alokhu ekubhiza akhuphiwe imali lokhu ishoti emabhenki so ayikho into etshintshileyo singathi ngenza abantu bayekele ukuthi babaleke badinge impilo engcono kwamanye amazwe
siya sibone iminyaka yonke kusiyaphela umnyaka izizalwane zezimbabwe ezihlala lapha e-America zisiyatshengisela e-United Nations kona umnyaka lo-ke lizahamba yini liyotshengisela njengoba sokulo mongameli omutsha
njengoba ngishilo ngaphambilini mnumzana inkinga yeZimbabwe kube kungasomgabe eyi-one i-system eyacreatwa ngumgabe as long as i-system yona le yacreatwa ngumgabe ilokhu ikhona thina sizoya e-United Nations siyokhankasa futhi lakhona siyetshengisela ngoba udaba lwethu lodubo lwethu alukapheli ngoba umgabe engasekho especially yena uMnangagwa ngokwakhe uma engabuya vele kuyabe kumele siye lapho siyotshengisela ngoba asiboni umehluko
hhayi kwezwakala esikhathi sesingasavumi ungavalelisa uzulu
ye balaleli ngiyabonga kakhulu and sifisa ukuthi lonke nje lingaphuma liyorejista ukuthi sivote ngoba kumele siyitshintshe le government sifake i-government eyabantu ngabantu
hhayi lathi sibongeni
kulungile
lo ke ngumnumzana Dan Moyo umgcini sihlalo webandla le-MDCT ngapha kwele Melika ebesixoxa la ecingweni eseVirginia khonapha eMelika uhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba
le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington lilakho njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voandebele.com siyalamukela kweziphathelane labesifazana namuhla sicubungula amalungiselelo okhetho oluzayo ngesikhathi iningi lisithi kulezehlakalo zodlakela eseziqhamuke kwezinye izigaba zelizwe sixoxa lo nkosazana Sikhathele Nyathi isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Botswana siyakwamukela kuhle
ngiyabonga into engingayitsho nje ukuthi abantu belizwe lakithi abazami ukuziphatha kuhle cause so angekube kwazi ukuthi ngempela abantu labakade behamba besiyadisturba irali ka Joyce Njuru ngabe zani uPF kumbe ngabe linye ibandla bethunywe nje kuphela ukuthi bedisturba ngoba sathi singananzelela bengikhangela ekuseni inye ipheji kaMnangagwa layikhuluma ukuthi layikasupport into ezinjalo so abantu belizwe lakithi mina bengicela nje ukuthi asiyenzeni into zibe right asizame nini ukuthi lanxa umuntu engena esikhundleni ukuthi abuse ilizwe sizame nini ukukhangela ukuthi umuntu uzasiphatha kanjani ngoba singabe siqhubeka lokhu esingani siyadisturba izinto siyadisturba ekuqineni sagcina singayazi into esiyisebenzelayo ngoba esikufuna eZimbabwe ukuthi kube le misebenzi so singayaqalisa ukuthi sithi singena lapha sinde sidilize futhi ukuthi kuqalise phansi ngani ukuzasihlupha nxa kuyukuthi ibandla elibusayo yilo eliyenze leyo nto kuzavela ukuthi yilo, but lathi thina abantu singabi ngabenzi bobubi sithemba ukuthi kuzathiwa ngobani. Uyayibona,
kodwa nxa uxoxisana labanye abakhona ngapho bathi bayahamba yini ekhaya ukuyavota?
Ngikhulume labantu abaningi lapha, abanye ngamateacher basuka ngale Zimbabwe bazofuna umsebenzi yebuteacher lapha. Lapho engikhona sibili babo sibaninginyana abavela ekhaya, abantu bakhuluma ilizwe elilodwa ekhaya ukuthi akusela opposition party, ngoba i-opposition party zangkhona sokuqamukane kwaqamukana kwaqamukana kwaba kuningi. So le ndaba yena leyo kuhlukuluzwa yo e-violence evukile ekhaya, abantu vele bathi wona lokhu kwenziwe yiwo ama-opposition party ngoba bekhangelela ukuthi abasela mandla okuthi bengamisana le bandlela ukusa kunqona uzehlulekele ukuziyakhela umuzi wakho wedwa. Isase uyavuka ukhomba abanye omakhelwana ngomunye wona kuwumwehlulekile. Ama-opposition akithi eZimbabwe adabukeni ka-100 million, abanye bayagula. So labo bayazibonela vele ukuthi abalaphawu. Abantu bonke bale happiness yokuyavota bafuna ukuthi bevotela into ezayenza iZimbabwe iye phambili, abafuna ukuvotela into ezabiselilizwe lakithi emuva. Yes, of course umuntu okhona kathi esesihlalweni ulama mistakes akhawayenzileyo, ule ndaba yakhe eyodwa lokhu esesibeka ukuyithi singaxolisa ebantwini, but amanye amazwi akhatshengisa ukuthi iZimbabwe iyaphambili. So asezakhenini sibe ngabantu abazazi into abayifunayo.
Ye, ngezinye indlela abantu sebengani bafuna ukumthakazelela uMnumzana Mnanga, sebefuna ukumnika ithuba yini?
Abantu vele sebeninikile ithuba. Vele ungakuhlangana lo muntu lapha liqalisa udaba lwekhaya, yakutshela ukuthi vele kula ngenye indlela, akula munye umuntu esingambotela, ngoba abantu bamabandla aphikisa ababonakali into abayenza ayikhani. Bali bandlela ilodwa babuye bayidilike futhi balwe futhi sebebanga lona lelo bandla langkhona. Yabona,
bona-ke abesifazana uyababona njalo bathini labo, bangani bazahamba yini ekhaya ukuyavota?
Abesifazana badonsa inyawo ukuyavota, bakhuluma kakhulu ngokuthi bona kabakaboni lutho oluyenzakalayo ngoba izami izami. Abanye futhi uyabona indaba le gugurawundi leyi iyabathinta kakhulu ukuthi why vele upresident lo khona engakwanisi ukuvula umlomo nje athi sore ebantwini wonke umuntu ezisho, bazahamba kuphela nxa sokulungile ekhaya. But uzama ukukhuthaza umuntu ukuthi phela kula ngenye indlela okungalunga, thina abanikazi belizwe singahambi ukuyavota, bathi abathi akula ncedo futhi ukuthi uvote uphinde urotshwe.
Iningi labantu belokhu bengani bamsola uMnumzana Mnangagwa ukuthi konke akukhulumayo kuzwakala kukuhle kodwa ayisikho okwenzakalayo, wena ngokwakho uyakukholwa yini lo?
Mina ngiyakukholwa sisi ukuthi umuntu uyabona uyatshintsha empilweni. Nxa kuyukuthi yena akakho right, sizambona ukuthi kakho right, but nxa kuyukuthi yena amazwi akho akhulumayo ahamba le misebenzi yawo, kathi ndawo singamisilinji imisebenzi yangikhona siyibone, rather than ukuthi ehlehle sakhuluma vele sihle sifuna ukuthi ngabe kuyenzakala. Phela la sikhuluma ngelizwe belidilikile laphela nyanyanya, wonke umuntu bekhangethe iZimbabwe idilikile yaphela. Even lami nginje kathi sinxa kungathiwa ihambe oba nguhulumende weZimbabwe, kuzandonsa musho 2 years, 3 years ukuthi ilizwe leliya libuyele libe sesimeni esiright, ngoba lapha ngihambanwe ngabantu ukuthi baphenduke endaweni ade beyikhalele bayithile.
Kuzwakele, sibongile kakhulu ukuxoxa lawe kuhle.
Ngibongile.
Leyo bekuyingxoxo lo Nkosazana Sikhathele Nyathi, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Botswana. Yomculo ka uThisi Ngwabi yesithi kontutu
singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ibandla lemthwakazi Republic Party lithi seliqalisile ukukhankasela ukuvota njalo belisenkayi lamuhla. Sicubungule udaba logwalo lwepetition olubikwa luqondiswe kumanyana weSADC olubikwa lulotshwe libandla leNew Patriotic Front. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.